Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili emhlaka 22 ngolwezi 2016 ngutungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umfundisi Patrick Mugadza osedume ngokutshengisela eyedwa ubotshiwe namuhla etshengisela phandle kwedalele ephalamende. Inhlanganiso yabosomabhizimusi eZimbabwe National Chamber of Commerce ithi silobelane isivumelwano sokusebenzelana labosowabo bakwele South Africa. Uzulu weChimanimani West ubikwa esethwele gadalala ngokwethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho lokudinga umeli walesi sigaba edalele ephalamende ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi Patrick Mugadza osedume ngokutshengisela eyedwa ubotshiwe namuhla etshengisela phandle kwedalele ephalamende esithi uMongameli Mugabe sokumele esuke embusweni ngoba sehlulekile. UMugadza ubelokhu esemapholiseni sisiya emoyeni. Inhlanganiso yabo somabhizimusi iZimbabwe National Chamber of Commerce ithi silobelane isivumelwano sokusebenzelana labo sowabo bakwele South Africa emizameni yokuvuselela amabhizimusi kanye lomnotho weZimbabwe ikakhulu kobulawayo. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva kokulotshwa kwalesi sivumelwano, unobhala jikelele weSouth Africa Zimbabwe Business Connection omele inkokheli zomdabu kulinhlanganiso kweleSouth Africa, inkosi uZolani Mkhiva uchasise kabanzi ngenhlanganiso yakhe langenjongo yabo.
Lo mbutho uqalwe ngonyana nentombi zalapha eZimbabwe eziphila eMzantsi Afrika ngenjongo zokubana batyale izimali zabo nezinto abanazo kwilizwe labo lomzabo ekuncedisaneni nelizwe labo kwimiceli mingeni abanayo apha kweli lizwe. Bathi ke abanothi bengabantwana abazinzalelwane zalapho, bathi bebona uba zikhona iingxaki ezikhoyo eZimbabwe bathule ekubeni benazo iindlela zoba bangenza umahluko kwilizwe labo lokuzalwa.
Wachaza izizalwane zeZimbabwe ezijonye ukuvuselela umnotho welizwe lazo njengamabutho ngoba bejonye ukuvuselela ilizwe eselilomnotho obhekane lobunzima.
Bubuqhawe obubonakaliswa ngabo abazinzalelwane zalapho. Sokuthi bebona ilizwe labo into bana lintywila kwingxaki ezinzima ngolu hlobo liyantyumpa-ntyumpeka. Bangazinqemi bahambele kude. Bathi naxa siyibona imeko yobume bobutyebi belizwe lethu nobume bemali zelizwe lethu.
Umeya wakobulawayo umnumzana Martin Moyo uthi izizalwane zeZimbabwe ezilenhloso yokuzohlanyela imali kuleli dolobho bayamukelwa ngezandla zombili, njalo kumele bazi ukuthi udubo lwamanzi olukhona edolobheni alukaze luhlukumeze osomabhizimusi ngoba noma bevala amanzi amafekithali idolobho kunye lalapho okulamabhizimusi abakaze bevale njalo abasoze bevalelwe.
Ukobulawayo lapha nxa sisheda i-domestic kasikaze sivale i-industry, i-commerce, le-central business district. So nxa abantu kumbe amakhampani esuka lapha ethi sebesiya eHarare ngoba lapha kakulamanzi kuyabe kungayisilo qiniso ngoba thina amanzi siyabanika nampa o delta abasebenzisa amanzi amaningi kakhulu gabakaze beshotelwe ngamanzi ngoba iallocation yabo eyamanzi siyabanika
kuthi umeya weGwanda uCouncillor Knowledge Ndlovu yena uthi bayilindele iSouth Africa Zimbabwe Business Connection ngoba idolobho labo lilendima enkulu elilakho ukuhlanyela imali kwezokwemba amatshe aligugu ukwakhiwa kanye lamanye amabhizimusi
tinajonge eGwanda siyathaba kakhulu ibusiness arrangement ekhona between izim SA Business Connection ngoba ama opportunities akhona idorobho lethu sihlezi simelela ama investors
umkhokheli we South Africa Zimbabwe Business Connection uJustice Maphosa oyisizalwane seZimbabwe uthi banengi abanjengaye abasebenza eGoli abafuna ukuzosungula amabhizimusi elizweni ngakho ke uhulumende akumelanga abe lemithetho ezaba imigoqo kulabo abafuna ukuletha imali ekhaya
sithi thina ingane zaseZimbabwe eziphandle ezikwamanye amazwe mazibuyise imali mazibuye futhi kwabona mababuye bazoqala la mabusinesses esiwenzayo bakhiqize emnothweni bakwazi nabo ukuthi bahlume kulomnotho esiwakhayo njengamanje
eZimbabwe libhekane lodubo lokusilela kwemali emabhanga amankampani amaningi avaliwe njalo labantu abasebenzi osokubangele ukuba ilizwe libhekane lokumamanzonzo kwezomnotho kodwa isivumelwano seZNCC leSouth Africa Zimbabwe Business Connection sikhangelelwe ukuncedisa ekulumathiseni ekuvukeni kwezomnotho ezweni ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingunompumelelo moyo
Inhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project ithi uZulu weChimani Mani West sethwele gadalala ngokwethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho lokudinga umeli walesi sigaba edalele ePhalamende ngomgqibelo. Inhlanganiso le ithi njalo ibandla leZANU-PF lithenga amavoti ngokudla okuncijwa abasekeli bamabandla aphikisayo. Amasocha lamapolisa lawa abikwa esegcwele kulesi sigaba okuyinto ethusa izakhamizi, kutsho iZPP. Abazancitisa kukhetho lwe-by-election lolo ngabathi uNokuthula Matsikenyere owebandla leZANU-PF, uPesanai Musakaruka owebandla le-NCA, uPeter Kujganga owebandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe kanye lo-Edmond Mtetwa olilunga elizimeleyo. Isigaba seChimani Mani West sisele singela meli edalela ePhalamende ngemva kokuxotshwa kukaMnumzana Munacho Mutezo kubandla leZANU-PF esetheswa icala lokusekela unkosikazi Joyce Mujuru. IZPP ithi ukwethuselwa kwabantu ngamalunga eZANU-PF kukhanya kudlondlobala ngaphambilini kokhetho olukhangelelwe ngabaningi oluka-2018. Sixhume umqondisi walinhlanganiso unkosazana Justina Mukoko.
Okusikhathaze kakhulu esikuzwa kuphuma eChimani Mani West ukuthi kuthiwa abantu bayatshelwa ukuthi abayavota ngabantu beZANU-PF kuphela. Asiqali ukukuzwa lokhu ukuthi abantu bethuselwa ukuthi kufanele ukuthi bangafika lapho abafanele bayovota khona. Bakhulume bona ukuthi abenelisi ukubhala kumbe ukuthi babale. Into le yenza ukuthi abantu abaningi bancediswe ukuthi bakhethe abamfunayo kukhetho. Kaninginingi abantu babe bekwazi ukubhala lokubala. Kodwa lokhu bantu bekwenzela ukuthi nxa ukhetho soledlule bangaze balandwa luhlakela. Into le esithi thina kuZimbabwe Electoral Commission ngababone abangakwenza ukwenzela ukuthi benze ukuthi abantu bangalahlekelwa lilungelo labo lokuthi bakhethe umuntu abamfunayo ukuthi abamele etimanimani.
Likhuluma njalo ngokuthi sokugcwele amasosha lamapolisa, enzani kahle kahle, ayaphatheka yini kumsebenzi wokwethusela uZulu lokukhankasela ibandla lezanu PF?
Wayo kuZulu weChimanimani West uthi yena ukubona nje izimoto zonezo kuyabethusa. Yini bengenzanga lutho kodwa bazwa besesaba ukuthi izimoto lezo seziziningi kakhulu kuleyo ndawo ukhetho lolulungakenza kahle. Ikhalaza abasinike sona thina ukuthi babona ingani amalungelo abo asoke ahlonitshwe ngoba sebebona nje izimoto zisiba ziningi kuleyo ndawo. Njalo olunye udaba olusuphayo ukuthi udaba lokupha abantu ukudla ngesikhathi sokhetho okuyinto engafanelanga ukuthi ibikhona ngoba kuhambelana lokuthenga amavoti okuyinto engavunyelwa yisekelo sombuso. Lokho lakho kuyasikhathaza ngoba ukudla kuphiwa abantu emhlanganweni wezanu-PF ngesikhathi abantu abaningi beswela ukudla kulokukhetha okuthile.
UNkosazana Justina Mukoko, ngumqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni, iZimbabwe Peace Project. Uhulumende uthi uphakathi kokuhlela indlela zokuphathisa abalesifo sechukela idiabetes ukuze bathole imithi kungelambhadalo njengalokho kwenzakala kwabalemikhuhlane engelaphekiyo efana lofuba labaphila legciwane lengculaza. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngumsekeli kamongameli onguye osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Emerson Dambuzo Mnangagwa obe ngumhlonitshwa emkhosini wokuphawula indlela yokukhulumisana loZulu ebulenjini. Iwebsite yalenhlanganiso eyeZimbabwe Diabetes Association ZDA owenzelwe eweteleni yemunu Mutapa eHarare.
In Zimbabwe, for example, I'm informed that 10%
isifo sechukela sesisazakala njengomkhuhlane obulala abantu uzithulele, silent killer. Umzekeliso, ngitshelwe ukuba isilinganiso sokulichumi ekhulwini, about 10% sabantu lapha eZimbabwe abatholakala belalesi sifo ngomnyaka ka-2005.
Umkhokheli weZimbabwe Diabetes Association uDr. John Chamnorwa Mangwiro ubevele eke wakhalaza ngodaba lunye ethi ngabe uhulumende uyangenela asize abalesifo sechukela benelise labo ukuthola imithi losizo oluchiyeneyo kungelanhlawulo.
Diabetics end up very expensive because
isifo sechukela siphetha sesibiza indleko ephezulu ngoba uZulu enganelisi ukuyithenga leyo mithi silahlekelwe impilo.
Le website ephawulwe okusemthethweni lamhla ibikwa ingenye yendlela yokulusabalalisa ulwazi phezu kwalesi sifo ngemva kokunanzelela ukuba luyasilela hatshi kwabaphethwe yilo mkhuhlane kuphela kodwa uZulu wonke elizweni. Omunye wabongi abafundela umsebenzi wokusiza abalaso lesi sifo, uSister Precious Mgadza, ugcizelela ukuba kubiza intengo ephezulu kophila lalesi sifo isedlula ikhulu lengxenye lamadola $150 ngenyanga.
But usually maybe umuthi ungasebenzisa about $50 for umuthi kuphela, ama-injections kumbe amaphilisi. Sibe sesikhuluma ngama-glucometer strips. Ama strips la sabe sasebenzisa ukuthi kuzitesti chukele endlini. They are about $50-$60 ema pharmacies. And the box ye 50 can last you 2 weeks nxa uzitesta kuhle.
Ilungiswe ngokusebenzelana labe Zim Host web designers le website ephawulwe okusemthethweni lamhla. Okhokhela uhlangothi lokukhankasela kiyo uNkosazana Thandeka Shumba utshela intatheli izindaba ukuba bakubone kufanele bayilungise li-website.
Ukhona umuntu wabatshelayo ngathi because sesawe nama awada ngathi maningi kancane baza kithi basitshela ukuthi bafuna ukwaziwa okutshela abantu ukuthi bayenza ngani ikampani yabo sicwele izinto bayefuna ukuthi sizenze sathi thina since siyenza ama website ayenza ukuthi abantu abasendaweni ezishiyeneyo ngaba ngaphi ungabe usuka kwaBulawayo ngabe usuka eHarare ngabe usuka even Phesheya uyawazi ukuthi ufike kuwebsite ufunde uba i-diabetes ithini
tholakala leyo mithi engasetshenziswa ngabalalesi sifo uhulumende labe-diabetes association bevumelana ukuba kuzosiza ekwehliseni inani labalahlekelwa impilo ngimele i-studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Lamhlanje ku live talk ukuhlelo lwabasakhulayo ole the connection sixoxa ngesimo sabaculi. Tumelani hi text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osanda khetho ukuba ngumongameli olandelayo eMelika umnumzana Donald Trump lokhe eqhubeka ngempi yakhe yokulisana labezindaba athi kabethule indaba ezinhle ngaye. UTrump ubikwa esetheka safuna ukukhuluma lentathelo izindaba zephephandaba le The New York Times ngoba engajabuliswa yimbuzo yalezi ntathelo izindaba. Umthetho ndaba wakwelegibhite lamhla wesule esinye sezigwebo zokuhlala ejele okwempilo yakhe yonke esethulelwa owakhitshwa esikhundleni sokuba ngumongameli walelo lizwe ngomvukela. Umthetho ndaba munye wesule esinye isigwebo sokulengiswa kwakhe ngeviki edluleyo. Abalwa impi yenkululeko abahlanu abathi umnumzana Douglas Mahia, uFrancis Nando, uVictor Matemadanda, uHedman Moyo, loHoyini Samuel Bila bebesemthethwandaba namhla bekhonona ngokuqhatshwa komele umtshutshisi welizwe umnumzana Ray Goba besithi akumelanga abesehofisini yomqondisi wabatshutshisi. Abahlanu laba abetheswa icala lokuthethisa umongameli Robert Mugabe bathi uhulumende kwakungamelanga aqhathe ugoba ngoba engumuntu ongalungelanga ukuba kulesi sikhundla. Kulabanye njalo abamelwe ngunkosikazi Beatrice Mthethwa oligqweta labanye bakhe abafuna ugoba akhitshwe esikhundleni besithi wake wagwetshwa ngecala lokuvimba ukuthoniswa kuhle kwamacala kwele Namibia. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe legqwetha elilwe lamalungelo oluntu umnumzana Job Sibanda.
Umthetho uyamtshela lo okumele am-appointe in this case upresident ukuthi umuntu lo kumele abe lama-qualifications anje. Ngingazi ukuthi lawa ma-veteran wona a-challenger ground yiphi yakhona athi appointing authority wayignora kumbe zangananzelele ukuthi ugoba kalama qualifications angikhona ukuthi yiphi yakhona iqualification abathi yona wathemineral kalayo nxa kuyikuthi leyinye esake sayibona eyokuthi engxenye wake waba convicted esasenamibia so ukuthi kuthiwa wazama ukufihla kumbe ukudefeata i-course of justice embu ngibone ngani kungaba yiyona leyo ngingazi enxenye kulamanye kodwa nxa kuyiyona leyo kungenzakala sibili ukuthi yes umuntu olecala kumbe wakuwatholakala wagwetshwa eZimbabwe kumbe kwelinye ilizwe ngile ngiyakwazi ukuthi nemthethweni ama officers amaningi, public officers amaningi belangapho intlawe ukuthi baye batholakala belaqala yaqanjiwe umthetho wonalowo ayiza eZimbabwe kumbe kwelinye ilizwe elingaphandle kweZimbabwe.
Ye, kodwa singathi uyasuseka yini esikhundleni lesi ngombono wakho?
Inaku ukuthi appointing authority akazange abe kwazi khonokho, waseyaphosta umuntu vele kwakube akathumelanga amapointe owaliswa ngumthetho ukuthi amapointe, yes, i-appointment yakhona yabe ingekho emthethweni. So kungenzakala ukuthi i-constitutional court ithi yona hayi, lapho waphambanisa ngoba wa-appointa umuntu vele umthetho othi wena kawumelanga umapointe ngoba kumuntu lo vele watholakale le cala eNamibia.
Nxa kuwukuthi-ke umthetho ndaba ungathi asuswe esikhundleni lapha, kutshoni nxa sesikhangela amacala wonke abisa emthethwandaba?
Lezizaba ludaba sibili olukuthi kithi thina amagqwetha ngoba then sokuzaba ngumbuzo nalowo obuzwayo ukuthi wonke lawo macala atholiswa yena ephe isitifiketi sakhe kumbe kunguye othe abantu bathonise kuzathiwani ngawo. Singazi engxenye phela iParliament may angingazi. I-solution would be to go to Parliament bapass an act of Parliament eza kwenza kuqonde konke lokhu yanokwenziwayo.
Umnumzana Job Swanda ligqwetha obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi uphakathi kwemizamo yokusungula imithelo yegwayi lotshwala emizameni yokuthola imali yokubhadalela indleko zempilakahle. Kule mbiko ethi kusukela ngomnyaka ka-2015 kusiyafika umnyaka ka-2020 kuzafunakala imali eyizigidi eziyisikhombisa, i-$7.2 million, eyokuvuselela ezempilakahle. Amanye amazwe alayo imithelo le. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi kwezenotho umnumzana Bulisani Ncube.
Ukuthekisa ogwayi labotshwala ayisinto entsha njalo ayisinto eyabe iqala kuleli lizwe amanye amazwe akwenza. Akunanto erongo ukuthi abakwenze ngaleyo ndlela, but inkinga yokuthi vele uhulumende nangokwakhe kathenjwa.
Akhona amanye ama-taxes avele ekhona. Singathi kuwona la akhona kathenjwa yini uhulumende ngalo awavele khona ama-taxes?
Hayi, uhulumende angithi uyathatha ama-taxes akasali, ama-taxes avele khona njalo ayatholakala kwamanye amazwe. Ukuwathatha uyathatha, maningi ama-taxes awathathayo. Akuna kuseli lizwe kangiboni vele ukuthi kukhona yini into esasele ukuthi ingathekswa ukuthi angayitheki. So into yokugcina ekugcineni kwakhona ukuthi esetheksi le imali uyipheni uyise ngaphi esiyibisekeeliye, ngoba ungananzelela phela into edesiyijeke ukuthi ungakhanya into enjengepetroli iyadula eZimbabwe okwedlula amanye amazwe angimakhelwane. Ungathi uyakhangela ukuthi kuyini okwenza khonokho, uzananzelela ukuthi eZimbabwe ilitha yepetroli ithatha 45 cents. Umbuzo osusithi eseyithethe leyo 45 cents per litre waseyisa ngaphi? Yathenjwa ukuthi angazayithatha imali uzayisebenzisa yini okuncedilishwe kumntanisetenzisa ukuthi badle bayijone.
Kungathekswa khona lokho okufuna ukuthi kuthekswe okunjengegwayi, akusoze na kubangele ukubana kusilele imisebenzi evele yona ingekho?
Igwayi ungalikhangela ngelinye ihlo, livele nje lona umhlaba wonke ukhanya ukhuluma ngokuthi igwayi kalizalwe. Ukuthekisa kwebe sekuyindlela yokuthi igwayi lizalwe, but inkinga ishiwa khonapho ukuthi nxa ulithekisa amakhampani la ayezegwayi akhathe abantu baseZimbabwe. Nxa ulithekisa kutho ukuthi aseza kuma abantu ehlise inani labantu abasebenzayo esini zona khona khonoko. Esingakutho yikuthi ingxenye kuzaba lalokho ngesithiyo okuthiwa ngama-unintended consequences. Angithi batho njalo bathi hayi umthetho wama-unintended consequences usuka ube lukhuni kakhulu okwedlulisileyo, yikho kuzakwenzakala.
Nxa sikhangela okunjengotshwala, nxa kungaba le tax, akusozo kubangele na ukubana sibone sokuphekwa amatototo lokunye okunjani?
Angithi uyatsho ukuthi ukuthetha utshwala, utshwala buzadula. Utshwala bungadula, sokusenza ke ukuthi abantu bafuna ukunatha utshwala, bazingi utshwala obuthiphileyo.
Umnumzana Bulisani Ncube ucubungula ezenotho obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Inkokheli zenhlanganiso zikaZulu kanye labalwela amalungelo oluntu bezihlangene lamhlanje eJohannesburg kwele South Africa ngenjongo yokuthola isisombululo kunhlupho eziningi ezibhekane leZimbabwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Izikhulumi zonke ezethule inkulumo yazo kulomhlangano zikhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zisukume zibonise uhulumende weZANU-PF ukuthi sesihlupheke kwenela sesifuna inkululeko. AbeZimbabwe laba bethule ukuthukuthela okukhulu ngenyathelo lukahulumende lokuqhubekela phambili ngohlelo lwama-bond notes okuyinto abathi izahle ichobodise umnotho welizwe. Isakamizi esigodini unkosazana Joyce Dube ukhuthaza uhulumende ukuthi azwele umphakathi osesimeni sendlala esesifike kubanga lokuthi abantu sebephila ngomusa wenkosi. Utusizi ukuthi abantu balokwesaba okukhulu ekulungiseni indaba ezibahluphayo.
Ungazama ukukhuluma ngepolitics vele njengakithi emathebelelendu yazi ukuthi gugura undi yenzani. Kuchuthi ungazama ukuintroducer leyo topic uyasalusa uhlezi wedwa. Baphuma abantu one by one. Abafuni kuba involved ngitsho.
Esethule inkulumo yakhe kulomhlangano ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Phezisa Ruhanya. Uthe uhlupho olukhulu okufanele lulwiswe eZimbabwe inkohlakalo yalabo abahulumende. Ubuye njalo wathi umbango wesikhundla sikamongameli Mugabe usuwenze isimo sabasibi kakhulu njengoba iziphathamandla zikahulumende seziqeda isikhathi sonke zilwisana. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Union unkosikazi Vimbai Zinyama ukubike kwacaca ukuthi ama-bond notes kawangeke aluqede uhlupho lweZimbabwe kodwa kudingeka inguquko kwezomnotho. Wabona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla le-MDCT kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi osekufuneka akusiko ukukhuluma kuphela kodwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe zithathe amanyathelo azaleta inguquko abayifunayo.
Abantu beZimbabwe masibambaneni, masiqineni, masilwiseni umbuso okhona, masilwiseni umbuso kaMgabe. Umgabe ZANU-PF ne-system ngaphuma lezo zinto lezo indlala nendaba yama bond notes singeke sakhuluma ngayo ngoba inflation lesikhuluma ngayo idalwe ngesimo sombuso esilawo eZimbabwe.
Isiphathamandla seNational Vendors Union of Zimbabwe umnumzana Stan Zorwaza utusizi ukuthi ngemva kokubulala yonke imisebenzi ebikhona uhulumende uselandelela abaziphilisa ngokuthengisa ebajezisa ngokucuko olukhulu. Ubona uqoqo kwenhlelo zenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition okuyiyo inhlanganiso eqoqe lo umbuthano umnumzana Joy Mabenge uthi uqakathekile ukuthi kusiyafika ukhetho luka-2018 inhlanganiso zikaZulu labantu makhaza sebekwazi abakufunayo labangakufuniyo.
We are walking and marching towards a critical political juncture in Zimbabwe's
Sasifike esikhathini esiqhakathekileyo kakhulu embalini eZimbabwe uyisikhathi sokhetho luka-2018. Singekela ukulungiselela khathesi sizosola futhi kungakho siqhuba imihlangano efana lalo.
Iningi labakhulume kulombuthano ligcizelele ukuthi kufanele uZulu amanyane abezwilinye kukho konke akufunayo langakufuniyo ukuze isimo siguquke. Mele Studio 7 ne Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weChimanimani West ubikwa esethwele gadalala ngokwethuselwa ngabasekeli bebandla leZANU-PF ngaphambilini kokhetho lokudinga umeli walesi sigaba edalele ephalamende ngomgqibelo. Umfundisi Patrick Mugadza osedume ngokutshengisela eyedwa obotshiwe namhlanje etshengisela phandle kwedalele ephalamende esola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Ayike kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungameli inkomo salani kuhlelo lwe-Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.